Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 20 ngompalakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukani ndaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, imali yamatshe ama-bonded coins esanda sungulwa izemukelwa nguZulu na?
Ayikabonakali kakhulu ebantwini, kodwa-ke xa uzula abantu abaningi bexoxa ngayo ungathi bayayijikazela ukuthi babe nayo.
Njengoba ikhefu lekhisimusi selifika kwinsukwana ezilutshwana ezilandelayo, lamhlanje silabalaleli ababulisa izihlobo labangane. Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders lizakhetha umqeqeshi ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Imali yamatshe esungulwe ngolwesine ilakho ukungamukelwa nguZulu wonke ngezizathu ezimbalwa. Usibalukhulu webhanga lesizwe iReserve umnumzana John Mangunja uthe limali ikhangelelwe ukuphathisa ekusileleni kwentshintshi ngoba uZulu ubethwele nzima ngokusilela kwayo. Kodwa kumalanga wonale amalutshwana le imali elesisindo sedola leMelika isiyethuliwe ikhanya ingathakazelelwa ngabanye. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Walengabuthe ukuthi ayikabonakali kakhulu ebantwini, kodwa-ke xa uzula abantu abaningi bexoxa ngayo ungathi bayayijikazela ukuthi babe nayo, ngoba abantu bathi njengoba kuthiwa iyimali ekhaya ngathi izasebenza kuphela eZimbabwe, ingasebenzi kwezinye indawo, abantu bakhaya ngathi bayaqiniso layo. So besisakhangela ukubona ukuthi kambe kusiya ngesikhathi izasebenza njani. Abantu ngathi balovalo bananto engxenye imali leyani zathi nga uyiphethe iqinisela iluze amandla iphela amandla sezandleni zakho, ngathi kulaleyo suspicion kumbe kulaleyo fear. Kodwa-ke sisabona ngokwesikhathi abantu abaningi abayithakazelelewa khathesi.
Yona ibonakala ngapi? Yonke indawo yini kumbe ilokho njengokutsho kwakho ayikafiki kwezinye indawo?
Indawo ezingayikafiki. Mina ngokwami angikayiko kulo mntenzethu okuthi ibone, mina ngokwami angikayemukeli kwezami izandla. Lokhu ngizama ukuthenga namhla ikanye ayikafiki kwezami izandla, kodwa bakhona abantu balawo lapha lalaphaya. Engxenye kusiya ngesikhathi izabe ilokhu isandla isanda yikho seyibona kusho ukuthi isebenza njani.
Kodwa konke lasemthoveni lapha abantu kabakayisebenzisa?
Emjoveni angikho sisadinga kuhle, ikuthi kwesikhathi nxa ungayisebenzisi kakhulu imjovane leshi emjoveni kulapho engabaningi khona. Kodwa benkoka laba abafana bemjova, kodwa benkoka laba kuyizolo bengayemukeli, bekhanya ngathi bayayisola besithi bona hhayi njengoba kuthi iyimali yabo kusebenza khonapha eZimbabwe ingasebenzi kwezinye indawo, ha inxenye lathi sisake sizaluqala inxenye sizama ukuthi siyininele khathesi. Nabantu bemjova ngathi abayithakazeleli, kodwa kasikatholi iripoti eqinileyo ukuthi ukhona oyalileyo kumbe onjani. Hayi asikayi.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Njengoba sekusele amalanga amalutshwana nje kuphela ukuthi lifike ilanga lekhisimusi, iStudio 7 ithinte abalaleli abambalwa ukuze babulise izihlobo labangane. Ke sizwe abalaleli abahloniphekayo abaxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7.
Baba Mthokazi, ibizo lamuntu Miso Emmanuel Gumede. Yimi engikhangele imbiza enkulu yethimu lezwelonke ye-Highlanders. Sithanda ukulifisela okuhle ngaleli thuba elokuthakazelela kwenkosi eyazalayo ezalelwa thina sonke. Bakithi, siyakwazi ukuthi abaningi benu aniphathekanga ngokuthi team ayisenzanga lokho elalifuna kwenzakale. Kungasenandi, ngomnyaka ozayo sinifisela uluju kuphela. Sisithi hale da.
Izolamo igari kumbo ngithi bantu eZimbabwe njenge le Christmas enhle le New Year ekhathakileyo ngiyazi ukuthi kulendala abantu bayahlupheka kodwa sibona njengani kungeni umnyaka ka-2015 ozoyenza ukuthi siphumelele kuzalunga izinto zizalungisa.
Labo ke ngabalaleli bethu abahloniphekayo esixoxe labo ecingweni. Lani balaleli lilalo ithuba lokuphuma emsakazweni libulisa abangane lezihlobo. Lingasithumela ke incwadi ye-email kumbe i-text message lapho esingalithinta khona inamba yethu +1 202 465 0318. Lokhu sikudaba lwekhefu lekhisimusi. Ngemva kweminyaka ogcweleyo bechiye izihlobo labangani babo eZimbabwe, iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa sezilubhekise ekhaya kukhefu lekhisimusi. Lo manje inhliziyo ziphuphuma ngentokozo njengoba kuzadliwa izivela emlonyeni kuxoxwe le ndaba zomnyaka wonke. Iningi lithi likhathazekile ngenhlupho eziningi abahlangana lazo besiya ekhaya lanxa sebephenduka kwele South Africa. UBenedict Nhlapo uxoxe labeZimbabwe laba ngohambo lwabo lokuya kudla ikhisimusi ekhaya. Asizweni ngeudaba lwethu.
Bekusetshenzwa katalala umnyaka wonke abanye ubusuku lemini kukanti abanye besetshenziswa okwesichaka. Njengoba ke umnyaka usuphelile kuningi labeZimbabwe abasebenza kule South Africa sekuyisikhathi sokuya kudla ikhisimusi lesihlobo labangane ekhaya. Njengoba abaningi sebevalile emsebenzini kuyaphithizela emarenkini lemchoveni lo lalo efuna ukuba ngokuqala kuthola indawo. Ngenxa yobuningi babantu uhlupho selihlangana labahambayo laba ngolokudula kwamabhasi osekusithi uthole abanye sebebhadala amarandi ayinkulungwane 1000 rands ukuze umuntu athole indawo ebhasini. Umnumzana Mbekezele Sibanda ngomunye wabasendleleni yokuya ekhaya kanti yena ulubhekise kibo ePlumtree. Uthi njengoba esevalile nje uselubhekise ekhaya kodwa kahlalisekanga enhlizweni nxa icabanga isiphithiphithi esikhona emngceleni weBeitbridge. Njengoba iningi labahambayo selivalile umsebenzi sekuvele sekulendwendwe ezinde kulo mngcele njengoba wonke umuntu egijimela uyakudla ikhisimusi lezihlobo labangane eZimbabwe.
Eborder kutholakala kule line plus kunama-traffic lana endleleni. Lasuta wanye babe kuthele izimali ezincinyana amapolisa sekobavimbe bathathele zonke izimali.
Umnumzana Sibanda ulesixwayiso esikhulu kulabo abazafika ekhaya bakhohlwe ukuyathatha ama-passport. Umuntu ethembe ukuthi uzafohla ecingweni nxa esephenduka ngozibadlela.
Ngakula wangena ncwadi ama-passport nyabazwela ngoba esiganyeni akuhambeki imfula yabigcwele amanzi. Ngokuhamba esiganyeni akuyenzi kuyingozi into leyo, kumele behlahla beyenze amaphepha ngoba lokho kuyahlupha amagumaguma ako bayenza okunye khona le ganyeni.
Nkosazana Sihle Ndlovu odabuka eGwanda laye uthi uselubhekise ekhaya kodwa umoya wakhe kawuhlalisekanga uzakhululeka kuphela nxa esechaphe ungcele. Njengomuntu ohamba ngemota yakhe igcwele phamu izibiliboco uthi wesabela ukuthi angathathelwa ezinye impahla kanti ke lamapholisa eZimbabwe abamelele endleleni efuna imali yesifumbathiso.
Wakasho ukuthi kuyathathwa i-cooking oil namagwila athathwa kumzimako thatha abantu baseZimbabwe ebot izimra. Maphosa sekhava thanda imali kakhulu. Thina abanye sihamba ama-GPS, sihamba ama-van, sisenkingeni. Indlela nendlela imali, i-roadblock, akusiphila ngumusa kaNkosi, ngenkosi, siyanyamezela. Because kuzodlula kumele baphile and siphila sonke. Ayazi abaholi aba bantu abanamali.
Umnumzana Ndaba Sibanda laye uthi ulubhekise kubo eGwanda. Uthi ngemva komnyaka engabonani lesihlobo zakhe sekumphuzele ukuyafika ekhaya. Uthi akathandabuza ukuthi ukuhlangana kwakhe lesihlobo uzaba lithuba elihle njengoba ebathengele zonke ezimnandi kanye lempahla zokugqoka. Kodwa undaba kakhohle ukuxwayisa labo abalubhekise ekhaya ngohambo lokuphenduka kwele South Africa sebebuyela emsebenzini.
Kumele uthayimele isikhathi sokuza wona ma ungabuya nawe ngabuma 4 or 5 abantu abaningi lako bajika khona and kuzoklasha vele kuzoba late. But maybe ungabuya after kubo 5 or before kubo 1 then uzouya ungeke ube ne problem.
Ngokusenjalo uhulumende weSouth Africa uthi sekwenziwa amalungiselelo ukuthi abazasebenzisa umngcele weBeit Bridge bangabanjelelwa ekuphumeni kwabo. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa luthi selongezelele isebenzi kulo mngcele ukwenzela ukuthi izihambi zingachitha amahola amaningi zimelele ukudindelwa amapassport. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho. I should be playing in the winter snow, but I'm underneath the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'm underneath the mistletoe.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.studio7news.com. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Lamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owena usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo Councilor Mpokisengi Sibanda oka ward 19 enkayi kwaMalindi emathetshaneni. Sixoxa ngobunzima abesifazana ababhekana labo ngaleli khefu lekhisimusi lapho imuli ezikhangelele ukuthi kudliwe ezifela emlonyeni. Siyakwamukela kuhlelo lwethu Councilor. Omama bona kubaphatha njani lokhu ukuba lukhuni komnotho ngalesi sikhathi?
Omama bayahlukuluzeka kakhulu. Ende uyababona ukuthi bathwele nzima ngoba izini nekuxoxisaneni kwethu nxa sikhuluma. Omama bayakhala ukuthi isimo sibi kakhulu ukuthi alubana kutholakala ukuthi nginemsebenzi sikhona. Obaba besebenza abakungcono. Phela kathatha impilo enzima obaba abaningi bahlezi emakhasi labo emakhaya. Akusela mama ukuthi uyemukela ikhadi elivela kubaba. Silabo ngemakhaya. Ngikhuluma mina ngikhuluma mina khansi lawa ngikhona. Ubaba wangakwami la ngekhaya. So kunzima ngoba into okuthi uthole ukuthi lizincedise. So kusiba nzima sokufuna lo muntu obe lezinto zakhe. Ngiyazana lithi ukuthi ubuse uthengithengisa konoko kwinkomo udonsa dense kukuqhubu usidla. Kodwa ongela lutho, ongela nkomo. Hayi kaphili hlobo sami ngifuna ukubikela amandla kunzima kakhulu. Enomama bathwele nzima. Uyayisela isepho ukuwatcha. Sibe sesiqumelana kokuthi omunye umama nxa isiza kuyikhala ukuthi sizibonzile ukuthi hey kunzima usumqubela iphisi yokuthi la geza angagezi ngamanzi akulula ngicela ukukutshela sisela imisepha yokugeza asilayo.
Njengoba abesifazana belomthwalo lo ukuthi bepheke befake ukudlala phana kudliwe imuli yonke, kambe benzani ukuze imuli zabo zidle?
Kunzima hlobo sami, angifuni ukukutshela amanga ngoba into esesiyiphila kathi sikuthi kulo oyabetholile usuhambe ecela umsebenzi kulo ongani lolutho uhambe ecela umsebenzi ngakudinyana. Akusela umuntu odinga umuntu kodwa thina yithe oseleyo usuke uma idinga umsebenzi lomama ayicela ukuthi ngicela ukuthi ngincedise lokuyana ukuze lami unike okuncane nami ukuthi ngile yami iphile ikwese sikuphila.
Liyenelisa ukuthola amanzi nje ukuthi kuphekwe ekhaya kugezwe kuwatshwe?
Amanzi silahlupho kakhulu. Mina kweyami iward engikhuluma kuyo nalo izibhorani vele kasilazo. Sithele nzima ngoba amanzi ukuthi siyathola amanzi ahlanzekileyo. Kuba nzima khona nxa ungabona sekufika zokane izikhathi zabo August, September, October, November. And kuba nzima nxa izulu lingakaduli ukuthi lichaye phansi. Ngoba amanzi siyabase siyahambela umango omkhulu wokuthi uyabusebenzisa ukuhamba o 10 kilometers siyathatha amanzi ngomgqomo uhlele ikhanda. Okuthi emini sebenzi sisehlile ukuyenza. Usisebenza ukukha amanzi la ngalokho. Ngoba imigqomo emibili ayaki kutshonisilayo. Iyakuligumela ikhulu.
Ungasitshela ukuthi khonapho nxa emathetshaneni isibhorane esilandelayo singaphi?
Isibhorane esilase sokuqala sisenkayi primary. Esesibili sangakhona sizokuba emathetshaneni kwaMalindi. Siyophaka ngaphakathi komango lapha kulasibhorane. Siyabelana amanzi, siyapompa, omama bangapompa ekuseni. emini sokusiva ngoba babepompela izifuyo.
Manje njoba abantu bekhala kathesi kusalungiselelwa ikhisimusi ngozibandlela ke sokubuyelwa ezikolo.
Ah, futhi lapho silokunzima ngicela ukukutshela ngoba abantu abethu uya kwabezikolo bazathi bevula izikolo beqotshwa. Okukakhulu kabanziko kuzenzakala abantwana abaningi bazawa bephenduka emakhaya. So kusithi ukuthi umzali ozananzelela kathesi avele angasachithi uyimadlana yabe kutholile angasatshele ethenga izinto eziningi ezokudla ezimnandi agcine imali layibophele abe yitholile ayibophelele ukuthi izikolo zivulayele sithi abhadalele umntwana umntwana yesikolo ngoba imfundo iqakathekile kunokuthi singadla kuyadlula njalo akusoze kubekakala ukuthi kudlile loko kungadlanga kuyafanela ngoba asilaso sisiseglasi okuthiwa siyakhanyela ukudla kodwa okungaba yiyele ukuthi imali inyanaleyo yakuyitholile umuntu kayibophele ayenzela ukuthi ngojanuwari izikolo zivulwa ayebhadala ngoba ungathenga ukudla kathe suthi uyakholisa le muli yakho ngojanuwari abantwana bazaxotshwa izikolo zivula same day izikolo zivula kuzahlangena indlela umntwana abo
ye umbuzo wami wokugcina sizwile umkhokheli we-MDCT umnumzana Changirai sithi kwakungcono kusesengikhuluma ende womanyana uyawubona umahluko kathesi yini njalo ubona ingani kungenziwani ukuthi umomo lo ube ngcono
mina engikhuluma ngiyakwamukela kakhulu ukuthi i-inclusive isenzele kwaba ngcono ngoba bese senelisa ukuthi idola le besenelisa ukuthi uthenge okuyizinko kobili wanelisa ukuthi uyokudla le muli njalo mahluko engiwubona ukhona kathesi ukuthi kathesi vele yona i-economy iwile totally kayikho njalo kungadala umahluko alibana kuvunyelwana kubizi i-election ezaba ikhululeke kube labantu abavela ngaphandle kwamazwe abazakhuluma iqiniso lempumela eqondileyo iyaka mnewe sivota kodwa kuyela mpumela eqondileyo
kulungile sibongile ukuxoxa lawe kuhlela
hayi mbonile mama
leyo bekuyingxoxo lo councilor Mpokiseng Sibanda oka ward 19 eMalindi eMathetshaneni eNkayi lithiye indlebe ngeviki ezayo lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana esilethulela lona mgqibelo viki zonke lilami owenu usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Asibonge ke usithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba iziphathelane labesifazane njengokutsho kwakhe thiyani indlebe ngeviki ezayo kuhlelo lunye Ngokwezemidlalo ke lamhlanje iqembu leHighlanders likhangelelwe ukukhetha umqeqeqeshi ngolwesibili kulandela ukusuka kuka Kelvin Kayindu iningi elithi wehluleka ukukhokhela leli qembu ukuthi lidlale kuhle uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla saleli qembu uNdumiso Gumede ukuze sizwe okuningi ngalolu daba
bakithi umqeqeshi wethimbeli we-team enkulu i-team yezwe lonke sisesigabeni lapho usele abancintisanayo abathathu kumalanga wona laseleyo kuzagcina sekule ntshantshu eyodwa zwi leyo ntshantshu izakhulunywa ngolwesibili lilalele lithi indlebe ngolwesibili lizakuzwa ukuthi kubani ozaba ngumqeqeshi wethimu yezwe lonke
akusincobe indlebe phela Gumede kungabe kungubani mnumzane
hayi bo ngithe mina bathathu and abacubungulayo angikho kulabo bantu lami yimi abazangitshela bathe sithi wena Gumede njengesikhulumi sethu bathele-ke abantu ukuthi esimgethilo uzibanya banyana angimazi ukuthi uzakhethwa ngubani
lo-ke ngundumiso Gumede isiphathamandla seqembu le-Highlanders obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona leke koBulawayo singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba ebeziqakathekile kuhlelo lwethu lwalamhlanje imali yamatshe ama-bonded coins esanda sungulwa izemukelwa nguZulu na njengoba ikhefu lekhisimusi selifika kunsukwana ezilutshwana ezilandelayo lamhlanje sibe lengxoxo silabalaleli ababulise izihlobo labangane kuthi-ke kwezemidlalo iqembu le-Highlanders lizakhetha umqeqeshi ngolwesibili lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com igama lami nguChris Gande lilale
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.